Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso wawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo. Kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu. Babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonokho, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakhweni ongalimekiyo, indawo ezemosquito, indawo ongasoze ufuye kizo. Indawo yaba into eyenza ukuthi impilo ekhona. Sebelwileke abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka, bahlakurifesekanga sesilithothi lizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala ukuthi hayi losinyethi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu da.
Ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngabakudlamini lapha amakhiwa afike asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi. Labana abakhangela abantu kuthiwa ngomanager abalezikhundla eziphezulu, amakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona unyembezo olwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo ungene ngakhi, abantu bonabo kuthiwa ngomanager abezikhundla eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emaqebheni kakhulu. Asibantu abavele emaqebheleleni bayalethwa ngapha, sehambe kibe kebe uyethola ukuthi inemba yenhlazi yamapholisa ngubani. Ukhale bonabo kuthiwa ngo-ODA bonaba uthi ngoba eminye imihlobo iyathiywa phandle, abantu bazondile bayafuthelana. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalimayo befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilayo ukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu babe emapulazi kodwa umanager eseHarare nge-remote control kumbe umanager pulazi kobulawa bahambi esiyahlala emapulazini. Kuyikho libona sesilanda eZimbabwe khonapho. Ubuhlungu ukubulawa umuntu wakini kungcono ukubulawa yisithi esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama, yikho abantu sesibalola.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized, ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amaseva abangawadiziziyo. Labo bantu kufanele sibili basapote, labo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanali labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Sambuzathi wena uthiwa konke kuthi wena hayi ihulumende le impi uzaluza isinkwa osidlayo ngongaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulomthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngiqume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntanakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungazufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime esitridini, uzahambe ethengisa amatamatisi esitridini. So nxase sicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitshi ube ngumeki ube ngudokotela usemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka nengi emaphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe. Nanxase bebotshiwe hayi into yakhona iphele ngoba akula mthetho, wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasingeka. Kwenza ukuthi abantu bakhompele, sasile ten, sile half ten, sile titi, sile six ten, sheleni, two and six, nenza imali ezazithenga lezo. But khathesi kulani, sisuka kumabhondi, sisuka kuwadi wadi, phela sisayiyazi le mali yeZimbabwe ukuthi ilizwe layo kuyini. Nakhathesi kuthiwa kule ziki, ngoba nesokwayibamba iziki ngesandla sakhe, akula ziki. But ngesikhathi sikasinika imali likhona, ithenga 1980 echaya lapha besinamadola kona la aweZimbabwe ene-value. So abantu bathini? Abantu bakhangela izinto eziphathelene nempilo yabo. Abantwana silabo, abantwana abagcwele amazwe bayakhrosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya, bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni. So bathini? Ngesikhathi sikasinika izini kulempi, abantu bengabaleki ngale ndlela, babaleka besiya empini besiyokulila izwe labo.
Mnumzana Sibindi, abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcono, abanyeke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka? Njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono? Ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa ngaya
ngakhali industry sale sikhanye khona ba esikathi asinike laba kobulwa ukuthi abantu zethunga kade zasathunga ama industry ungacabanga odanto bavalile lokho security needs oh CSC yakusena lutho kodwa lapha nakuqala kwakuchathiwe kungani kwakuchathiwe ngenxa yokuthi lizwe ngaleso sikhathi lange system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqala muye phezulu ikuthi kufanele usebenze wenza ukuthi production ungenza njalo usathatha lokho sokutholile uhambe ngeso kwamaamazi sokungena i foreign currency ibuya lapha elizweni futhi isimnotho kodwa ngabe singakhangela ama factory ngoba manje avalile sengahambe siya ngayo siyathenga impalo le Chinese chip yezilethe lapha sithengisela abantu siyizuba kudlamini ekhulumi iqiniso lapho ngokuthi esazi ukuthi le mali ezibaba sayazi sizayazi njani sabe singaproduce into singabantu abemukela kuphela kudala sasinika abantu abajwala ama factory egcwele renkini ama bhasi ehle yokuqeda abantu abantu besebenza ema factory besiyabona izimuli zabo bethela imali naliyayibenelisa ukuthi baphile lezimuli zabo lanqaba bengcindezele kodwa okwempilo yakho lemuli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali imali bayihole bayikhona and singakhonta abantu abachathiwe kathi esi-10% abakwi-informal employment abanye sebevalwe ngamashop khona okwabo okuncane nje sikhathi esisizwa ngamazi kokulawa khona abantu sebagebha abagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ekhithi megangeni le usmith wayecaca ngento yesebalisino powers wawule i-judiciary ngapha kubuye kube le parliament ngapha kubuye kube le presidium ngapha kathi esikwenza ungathi kuthiwa ye upresident useyapointa ama-judges obviously mhlawumbe seyapointiwe kanjalo ule ngozi yonxayisa i-decision ayiyenza i-decision yayithatha lo omkhathileyo so kodwa kuthi umuntu wamngenza wawuzwa ukuthi hayi but ulecala ungahambe ecourt hayi ecourt lokhulumikhathi abantu abasela qiniso orkwenzakalani.